okwenza kube difficult ukuthi sihlangane njengama opposition okunye ikuswelakala kweqiniso ikuswelakala kwedemocracy within our own institutions as ama opposition okunye ku down because of tribalism because tribalism ngeyinye problem esilayo within ama opposition and then kube sokusiba le ndawo yokuthi siyaswela siyayibona i-moral authority baba Gibbs ishota kakhulu ku-opposition ukuthi nxa kuyukuthi thina ama-lawyers awe-opposition anjengebandla le-MDC yilo yibo abagijima besiyamelela besiyariprezenta amasela abe sebanjwe ngale ku-ZANU PF so i-moral authority yakhona sisuka isilahlekele and njalo nxa sisala ukuphuma ezikhundleni thina kanti manje sizabalayo njani i-moral authority ukuthi sitshela abanye ukuthi bephume mina I think eZimbabwe yimi ngedwa uleader who has been able to step down and allow omunye umuntu ukuthi eqhubeke so ku-opposition kufuze singagijimisa izikhundla but sigijimise ukuthi singayenza njani impilo zabantu bakithi beZimbabwe jikelele zibe ngcono
lapha siyabona ke undibala ubambenye into abantu abangayinanzeleli kakhulu kodwa engabi khona ukhuluma nge-tribalism uthi tribalism sibulele simloko uzwayo ama-opposition parties ngena khona postpart
ye ngibona ngani mina into ezifana nabo-tribalism o-racism njalo ziinto ezimbi kakhulu ukuthi zenziwe ikakhulu kumabandla ezombusazwe ngoba phela amabandla ezombusazwe ayabelisa ukuthi abe yiwo asuka azoqhuba ilizwe elisaphambili akula mpumelelo esingayenzela izweni nxa silokukholwa ekukhethaneni njalo kumbe ngokuthi umuntu usuka ngaphi ukuthi umuntu ngowesilisa kumbe ngowesifazana kubandla le-MDC siyazi le-MDC alliance kakhulu siyazi ukuthi lokho bekungasilodubo olukhulu kangako loba sisazi ukuthi zikhona izingxaki ezike zaphuma koBulawayo kodwa besenziwa ngezinye izinto ezingasizo zokukhethana ezifana lokuthi bekuhlupha ukuthi isikhathi esiningi ekuqhamukeni kwe-MDC bekuphuma abantu bomhlobo oyi-one lomkhokheli ukuthi esokuphendukelwana abaningi bakhona abangaphansi abasaphendukanga ngakho iy'ngatsha zebandla kulelo hlangothi bezingani kaziqondanga kuhle kodwa izinto ezilungiswayo nxa abantu besala bephenduka besikhuluma labo babundibala ukuthi mhlawumbe labo bangabuya ebandleni phela elikwanisayo ukuthi likhiphe izizane
sibuyele kubaba undibali size ukuthi pho kuyo phambili ndibali kumele kwenziweni nxa udaba lolu luqhubekela kusuya phambili
engakutsho futhi baba Gibbs nje ngamafitshane yokuthi into le-tribalism ikhanye ngani is getting worse and worse every day. It's even getting worse than what it was during President Mugabe. Kodwa into engizazama ukuthi ngijime ngitsho ikuthi ambona ukuthi into le itsho ukuthi current president more tribalist than the former president. I think what is happening ukuthi kulabantu baba Gibbs abafuna sebenzisa kakhulu imathebelele and the Midlands as a battlefield to win ipower within iZANU PF by even making izinto leze tribalism more pronounced even kuma opposition political parties bakhona abantu abapusha that agenda and into okufuze sibekwazi tribalism injenge slavery is a very psychological problem that is damaging to the individual oyi-experiensayo such that ukuthi okubona baba abantu bengavoteli maybe amapati anjengabo MRP abanjengabo mama makhupe not that we are saying ukuthi umama makhupe urepresenta uhlangotho oluyi-one lomhlobo hatshi engutsho ukuthi this thing is very damaging nxa abantu ba-experiensa into leyo kusukela kudala so kodwa into engifuna ukuyifisa yenzakale within opposition ukuthi kufuze sithathe ama steps a directly as directed to addressing tribalism. Ku political party enkulu yona le ethi inkulu MDC. Kufuze ileadership ibe very clear ukuthi hayi singathi abantu kuvotwa so clearly abantu bezindebeleni bazaba balutshwani kulabanye abantu so kumele kube lento okuthiwa i positive discrimination so as to balance so that i party i reflecta i character yelizwe ungakhangela thina ku EFF you got i leadership a diverse. You've got people from Abantu, Amamanyika, you've got Kore Kore, you've got Zezuru, you've got Ndebele, you've got Tonga, you've got Nyanja, you've got Chewa. So Tina, we believe Uti tribalism must be fought just like we are fighting Sifunguti, it's corruption, even fought. We want to see Vini national leadership taking a stand against declaring a war against tribalism. Clearly, not even kukuthiwa into ezinyenyezelwanayo. Kufuze kube very clear ukuthi even the opposition is very clear. Ubaba uChamisa must stand in front of the nation and condemn tribalism clearly. Kungabi into le esayibona beyenza esilinweni sikaTswankirayo besithi bafuna ukuchisela uMakhube ngoba ulidizident. Ngoba yiyo into esukela itribalism khonapho.
Sibuyele kubaba. Ubaba uNkululeko Sibanda. Baba uSibanda, so ke nxa ukuthi kungalungiswa konke lokho, kulungiswa njani ba?
Udube ngilalo yokuthi Dube ngingaqala ngokuthi ngivuma ukuthi kuyalungiswa, ngiyabe ngisenze ngani ngivuma lezi zinto ezikhulunywe ngebandla le-MDC kumbe ezikhulunywe ngoPresident Chamisa. Ezingimangalisayo kakhulu ukuthi asizoqiniso kodwa bakhona abantu abazithembayo. UPresident Chamisa, one of his inkulumo zakhe zokuqala esanda ukungena embusweni we-MDC Alliance ngo-February last 2018, wathi yena akalandaba angayenza nxa kuvuma yena umbuso angawutshiyela umuntu wesindebeleni. Udaba lokuthi sicabange njengabantwana abancane esikhathini esiningi sithi thina nxa umuntu wesindebeleni angangena ku-contest lo muntu wesishoneni angaluza sokuyi-tribalism. Ayiqondanga into leyo isenza sicabangele phansi njalo singaboni umhlaba ngendlela oyiyo yona. Fanele sazi ukuthi sikhangele umhlaba ngawuphi. I-MDC Alliance kayilwisani labo i-EFF, kayilwisani labo Makhuphe, omakhuphe bahamba bayitshona besebenza lezanu. Ngokwabo lokhana akulani lathi, ukusebenza kwabo lezanu akulani lokuthi bangamaNdebele, bangabathengisi full stop. Liyabona ukuthi basebenza lamasosha lama-CIO bathini sibatshintsha umthetho bathi bana bafuna ukuthi kungabi lokhetho yikwenza kwabo lokhuyana asila ndaba labo ngabantu bezana ukuba umuthi uMakhube umuntu wezana kusoze kucitshwe ngokuthi sithi yena uliNdebele akala laphathi alayo uMakhube labathengisi kuphela abanika imali izana kufanele sibe clear khonapho ngibone ngani kuzabazima kakhulu ukuthi silungise izindaba zelizwe nxa singaqalanga sazizwisisa sazicubungula sakhuluma ngamaqiniso. Zikhona izinto ezimbi njalo zikhona iy'mpambaniso ezingabe zisenziwa yi-MDC kodwa singathatha iy'mpambaniso ezingayisizo sizibeke ku-MDC siyabe sisolva kumbe sisilwa lo dubo olungekho siyabe simotsha isikhathi esiqakatheke kakhulu ekuthini silungisise udaba olukhulu olwe-tribalism ezilapho oluyinkalakatha yendaba ukuthi uyabona ukuthi kuzanu umuntu wesindebeleni ungabona ebuyile ubuye ukuthi azoplaketha amandebele athi kuthiwa no wena ukhona mndebele uyapho kubizwa and izanu ikhetha the west amongst us iyakhetha bona aba abantu abangacabangiyo sokuthiwa abathatha izikhundla ukwenzela ukuthi bebeqilwa nje everyday kodwa kuthiwa hayi bakhona abantu yilo dube mhlawumbe ngibona ukuthi fanele silukhangele khangela ku-MDC Alliance abantu abakhethwa abangafakwayo ezikhundleni ukuthi baphethe izikhundla bani. Your national chairperson ngumndebele, your vice president ngumndebele, abantu abakhaliphileyo abafundileyo abangathi stand their own ground. Ngeke ukuthi kulo muntu ongastand ground lo Professor Welshman Ncube kumbe uMakhuphe wolungu kuthi khona uyastand ground lo Professor Welshman Ncube in terms of ukucabanga nje kuphela ya yeah?